So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpalakazi 2022 ngoChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu komfanekiso wevidiyo olabasekeli bezanu-PF betshaya isilogani besithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa kumele asuselwe amanqe abulawe.
IZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalitshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi.
Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukukhokhela imandla le-ANC ngomvulo uthiye abanye belembono ehlukeneyo ngalokhu okwenzakeleyo.
Esikubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla.
Umbiko owethulwe isigodlo sommeli weleBhilitane othi amatitala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo khonale kweleBhilitane usudale ukuxokozela.
Ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC selisole abasekeli bezanu-PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya isilogani besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Tsamisa kumele abulawe. Ivandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi ivandla lezanu-PF liqoqa udlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ivandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli bezanu-PF laba ngoba betshotshozela udlakela. Kunyanga isanda kwedlula kulelunga lebandla lezanu-PF uMnumzana Upton Mashayanyika laye okhulume komunye umhlangano esithi uTsamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapholisa athembisa ukuphenya lokodwa lanamuhla uMashayanyika kabotshwanga. I-CCC ithi ukungabotshwa kukaMashayanyika labasekeli bebandla lezanu-PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla lezanu-PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Bhebhe.
Engingakutsho Ntungameli ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalitshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi zibhitshwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumiki ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe nguhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzwisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa ubuhlungu. Sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufunile. Okusikelayo ukuthi abantu bezimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bavumuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe lelilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakunasizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izigogani ezifisela kumbe ezilokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuqhingi, yibubulali, lidlozelibi, idlozigidela ndlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwephisela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokhu abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umbhobho ayintubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu bezimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU-PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe. Amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo, amapholisa asathathelwa ibizo lawo, amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli dlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifune uChamisa abulawe. Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa kukhetho lwebandla ngomvulo ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla lakhe elibusayo ele African National Congress kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabamabandla aphikisayo kulelo lwizwe, njalo ele Freedom Front plus lithi kubonisa ukulwisana phakathi kwe-ANC. Ibandla le-Democratic Alliance izolo lithe umongameli Ramaphosa kufanele asebenzise leli thuba ukufeza inhlelo zokuthuthukisa ilizwe, kwathi ele-COP lamtshayela ihlombe lathi sokufanele aqedise uphenyo lwenkohlakalo. Umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema utshele abalandeli bebandla lakhe izolo ukuthi ukunqoba kukamongameli Ramaphosa akutsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba lekusasa yebandla le-ANC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo wakho ufuna ukwazi ukuthi ekhethwe kanje waphiwa lethuba lesibili uzokwazi na ukuthi akhuphule izinga losekelo lwebandla lakhe. Lokho kunzima ukuthi umuntu akusho ngokuqiniseka, ngoba esikubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla lwehle kakhulu okusuke kwenza nokuthi ezindaweni eziningi kakhulu ezisemadolobheni kubanjiswane ngokuphatha lezo sigaba ezamametro kodwa kumele ngikusho ukuthi lento yona ingabe iqale kusaphethene ubaba uZuma kodwa ke kuthe masokufika eParliamente kusukela nje ngembali yonke ye-ANC 94 kuzofika manje i-ANC yayikazithole usekelo olwehle ngesigaba i-ANC ehle ngalo kukhetho ngesikhathi ikhokhelwa nguCyril Ramaphosa mhlawumbe njengoba sethole ithuba lesibili kukhona okuthile azokwenza ukuthi akhuphule izinga losekelo kodwa ke esikwesabelayo abanye ukuthi ibandla leli liqhakazeke phakathi okusho ukuthi ke ngaleyo ndlela akululu ukuthi abantu balivotele ngoba abantu abangamalunga ANC bona ngokwabo badabukane phakathi ababambananga okuzokwenza ukuthi liqhubeke lisehla ngosekelo mase sibheka futhi ezigabeni ezinjengase KwaZulu Natal sibona ukuthi indawo eziningi abantu bakwaZulu bakhethe ukubuyela bayovotela inkatha Freedom Party ezikhona izigaba eziningi zama municipality ezisuke zawela ezandleni ze-IFP ngemva kokuphuma ebukhokhelini kukamnumzana uJacob Zuma
kuzaba lula yini kuye uMongameli Ramaphosa ukubuza sesikhangela abamphikisayo phakathi kwelakhe ibandla lamabandla aphikisayo
sonke sivula amehlo siyabuka ukuthi sibone ukuthi lokhu uzokwenza kanjani ngoba ukuqhikezeka kwalo lokho yikho okubangela ukuthi kube khona izingqushungqushu zonke esizibonayo lapha eSouth Africa ikakhulu imizamo yokufuna ukuphatha ngochuku lo wake waphatha umnumzane uJacob Zuma indlela aphathwa ngayo yesuka yenze ilizwe lingabambani nabalandeli bayo i-ANC bangezwani ngoba kusuka kucatshangelwa ukuthi kukhona uhlelo oluthile nje lokufuna ukumchukuluza bamhlukumeze aphatheke kabi mhlawumbe ngezenzo esithile okucatshangelwa ukuthi wazenze esigoqela ukukhwabanisa kungakho ke kubalekile ke ukuthi mayisethe wangena athole indlela yokuthi alibambalisele libandla ngoba kusikuyiwa ekhethweni luka 2024 abanye sibona sengathi uxhaso lwalo luzokwehla ukudlula lokho esesike sakubona phambilini kuyacaca ukuthi i-ANC ngeke iphinde ikwazi ukuphatha ibuse yodwa ingamanyananga namanye amabandla yikho esibona sengathi kuzokwenzeka ukuthi uhulumende olandelayo ora 2024 uzoba ngobambiswano mhlawumbe sebebambisane labo DA namanye amabandla aphikisayo
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa icingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Umbiko wethulwe isigodlo sommeli weBritani othi amatitshala eZimbabwe alakho uqatshwa ngomnyaka ozayo ukuthi asebenze khona le kweBritani usudale uqokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokhu. Kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula amatitshala ngamakhulu amabili aphiwa umsebenzi kweRwanda. LeBritani lithi lizaqatsha amatitshala avela eZimbabwe, Ghana, Nigeria leSouth Africa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayigoli okwembiko ephumayo le eBritani dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuya dinga idlelo elihle njalo thina njenge-athuzi asinyeke sibe ngqabeki
kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona
okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqeshileyo ole diploma wazibekisela isiya phambili waba lama degree kumbe waba le masters yakhonani kulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njengeathuzisa dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhonale eBrithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle
ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kwele-Brithani
ababalisi abafuna ukuya eBrithani i-athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-ajenti sokuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali sibona kule link ye-advert leyi ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embassy nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancediseka njani angadinga umuntu ukuthi amncede axhumanele embassy yethe i-embassy yeBrithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBrithani idinga ababalisi nabeZimbabwe bayadingakala ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embassy ngabasiza nxa sebefike khonale eBrithani baqhathe siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sengilikhangelela ke okusemaphepha ndabeni okuphuthumayo iphepha ndaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulomama oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 obelethe abantwana abane uPatience Mutineripi udinga uncedo lokondla abantwana bakhe abangabafana abathathu lontombazana oyedwa iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende kanamali yokupha ingatsha zakhe ukuthi zisebenzise njengalokhu okwahlelwayo kuluhlu lwendlebo ibhajethi iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi untombazana owantshontsha ingane yalabo ayebasebenzela le mota yabo kobulawayo ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani Studio 7 njani Studio 7 kuzonke indaweni kuzwayo thina siyaphila siyaphila sibona nje uNkulunkulu kuphela osinikeza amandla hayi siphila kithi bethu nokho siyabe sikubona Studio 7 hayi nangizala ngisitho bakithi ukuthi kanti vele empeleni siyake size nakhona pha kubo-South Africa iqembu elikuthi alifana labo-ANC uze livume ukuthi hayi siyakwazi impela abantu ukuthi zisaziningi izinto okumele sizilungise njenge-ANC akungeke kulungiswe konke wonke ngewandu njalo siyababona labantu abayiphula imphetho ku-ANC bayabotshwa kade kuZANU-PF obaba ikakhulu obaba ugawule laphana iZANU-PF kuye ubaba ugawule ihlala irayithi kokuphela akakaze wavuma ukuthi yesi siyakwazi siyiZANU-PF kule ndawo eziningi ezisafunakala ukuthi sizilungise sibe neziphenduko ezathengiswa abantu yena kuye nje ihlala imayethi khona akulanto abangayifunda ku-America umdala lo kumbe umdala kumbe umfana yesi siyakwazi uqhatshiwe kuZANU-PF akusingeke sikubalekele lokhu
Studio 7 Studio 7 linjani basasazi nabalaleli kuyo yonke indawo silithanda thandi ngomsebenzi eliwenzayo lisiphawulela indaba zishisa nikhuluma lo Mr. Fire likhuluma lo mlilo ophuma laphana elubhane endaweni yasebhuku lapho kwasho owamnyamalela khona ulobhengula ngikhuluma kwamanje ngisegoli siyazizwa izindaba ziyaphuma ziyakhulunywa mina ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba olwenziwa ngabomonzolo laba bantu bathandekayo basebenza imisebenzi yabo ifana leyamaxoxo waye ngitsho njalo ngoba ixoxo angeke ube kwazi ukuthi lihamba njani njalo lidlanini imisebenzi yabo injalo okwamanje umonzolo angeke sibe mazi ukuthi ungukhala bani kapenda ngoba uthi yena uyi-opposition party kodwa imisebenzi yakhe ibonisa ukuthi uhambisana leqembu elibuzayo umbuzo wami uthi why yena engahlukunyezwa if my opposition party njengamanye amaphathi ahlukunyezayo yena akahlukunyezwa angeke umuzwe ekhuluma angeke umuzwe esenzani uthule nje kuphela njengamanzi esiziba seduze lapha bayakhona ngiyabonga Studio 7
sanibonani Studio 7 sanibonani Studio 7 igama lami ngingutalent mbeu kuzalongzwane bidi bridge Studio 7 nginenkinga enkulu kakhulu engivele nginenkinga enkulu kakhulu engivele Studio 7 ngisikenyiwe ngadathelwa imali ku-akhawunti leyo mali engithathiwe ku-akhawunti imali kanti ngezimali zabantu ezezitokofela kangena umeseji lo usithi wona mina ngiwile i-laptop ezoma 30,000 ngi-apply ngiqalisele ilokunjani lapho amafomu akhona through internet ngayiyenza yonke le nto leyo kwathiwa i-fees engizoyibhadala i-50 rand ngayiyenza yonke le nto leyo afuna lapho kufunakala khona i-account number ngayifaka ndithe ma sengifake i-account number abantu labana bazange badose lo 50 rand bavele badose yonke imali kanti lapho ento imali kanti lapho kanti kuyimali ezitokofela ebebecelile ukuthi bacala ukuthi mina ngibambe emsebenzini kanti sihlala siyidlala ngibamba leyo mali leyo so umoya wami ubuhlungu ngoba manje abantu sekumele kushiyele imali sezitokofela abantu sebecaba ukuthi mhlawumbe ngiyidlile imali ezitokofela angiyidlanga abanye bakhona sokungabantu sengiphilela evalweni sokungabantu impela abangangilimaza kakhulu ngoba akusizwa nami yabona akusazwami impela and senginamana ngilinyaliswa ngabantu kakhulu ngale nto le ngoba angilali ubusuku nemini Studio 7 ngiyohambisa imali yabantu so bengicela usizo Studio 7 ukuze ehlise nokuzidoba imina othandeni
salubonani ku-Studio 7 kunjani lonke bantu bakithi eZimbabwe yabonga izindaba lakho konke esikuzwayo mina laba abathi umgabe ungcono kulo mnanduko angivumelane labo ku-5 years engale ehluthe umbuso womgabe ngoba umgabe kunje wayesebulele more than 50,000 ematerial land abantu behlukunyezwa libutho le-national army lele-gobraonda behlukuluzwa even ngamapholisa awe-ZRP behlukuluzwa ngama-CID angikhulumi ngama-CIO ngoba bakhona abangakithi ekhaya emzana la namanje abekho wayesebengasegoveni u-5 years yakuqala kamgabe kwakunzima kakhulu kwakwaze kwabulawa namakhomanda ezapho amanye abotshwa amanye aphuma ngemzana angikhulumi laba ababilela inkulu le abanye babefile abanye bechayi bayezilima vele kwakungayenzi sasisaba amasotsha sasibalekiveni singawona kodwa manje angingabona umuntu obalekisotsha awukazi labantu 50,000 abajoyinileyo so ubungcono kamgabi u-5 years akhe yakuqala ne-5 years kamnangakho yakuqala alibuqhathanise sibuse secondly umgabi uthethe ilizwe leZimbabwe lungu-number 1 e-Africa walifaka ku-number last. So kungcono bakhe khonapho babuye kuphi. Engicabanga ukuthi bathi umgabo wayengcono ngaba bevele besapota iZanu njengoba iZanu zibhazulile yaba yi-CCC izotshonalo. Kodwa babengekho kuZanu, ngicela likini ubuze kumuntu olwazi kahle udlame lukamgabe libuze kela abantu bezaphu belibuze abantu ababengamagorila. Cabangayo babazofaka zangcono, hhayi lizokuthi umgabe wayengcono. Umuntu wayelonyaka ngaka waxotsha ilungu emapulazini, wadestroya everything, wathatha amafemu obulawayo wawaseHarare, abantu emabhoda betshontsela ama-fish oil lani lani. So akelibutho ungcono bukamgabe nje njengoba mbane nento nje zibe ngu-8 owazenza ezingcono elizazi. At least kungcono mbidana okamnangakho ibhoda egodini womasezilibhani nesiteshi sogeti siyathwayiwa nedamu lelishangani Zambezi ilegwayi leli ungcono sizabe khuluma ngakho. Ake litho ubungcono bukamgabe liwaziwe nama-costorich wonke owathutha kwaseyara. So ungcono bakhe buphi?
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate ebicubungula umvukela wanyakenye e-January 6 Committee isifumane owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elamacala amane aphathelane lokutshotshozela udlakela lokugenqulwa kwempumela yokhetho. Leli dale seliqhubeze umthuthisi wesizwe ukuthi athoniswe uTrump ngoba belobufakazi bokuthi wephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika uMnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi mpela uTrump usephoselwe esihogweni na.
Iqiniso sibili ukuthi abekiwe amacala la amane kumongameli uformer president uDonald Trump. Eqinisweni lapho bekuvele kukhanya ukuthi kuyamgombolozela, bekukhanya kungathi kuyamgombolozela sibili ngoba into yakhe ivele isukela khatshana. Amacala lana awe-impeachment amabili esulayo ngoba laphana wayesagqoke ikepesi le eyobupresident isibhoko sekhanda lethu. Manje kathesi usengifoma, nxa engifoma laphana kutsho ukuthi kungenzakala ukuthi isigqoko lesiyana nxa singasekho sesingamgombolozela. Imicijo abayibekileyo yonke mina ngibona ngathi isiqiniso lokuthi kungaba le criminal activity ayenzayo uTrump. Akuthiwa lokuthi kungaba kuvele yayikhona ngoba nxa ungupresident ungumongameli welizwe uyekela abantu bebhidlisa indlu yephalamende njengakhona kuphela. Uyabe usithi wenzani, uyabe usithi uthi. Angithi kwakuthi kuyajengisa nje zona ziyana ingqondo zokuthi yena wayevele efuna ukuthi ayikhulu efuna ukuthatha umbuso ngenkani esebenzisa amanga esebenzisa khonoku akusebenzisayo. Yikho ke kwayangisa ilizwe leli kakhulu 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 ngoba ilizwe leli angithi belingathi ngu-Big Brother nxa usiza ku-democracy ukuthi khona i-democracy inje, i-democracy yenziwa so, i-democracy kuhamba kunje. Yena wasebakhupha kuleso simemba ngokwenza khonoku kuyani okwenziwayo. Yikho ngibona ngathi mina uzangena ekuthonisisweni. Okube kusegcekeni lapha ukuhlakaniphe ngubonileyo laba be-DOJ abe-Department of Justice ukuthi bahle bakhetha lo ujaha uTom Smith ukuthi akhangele indaba le. Uzayikhangela njengakhona lokhu.
Manje ngokubona kwakho khona lokhu osekwenzakele kungaba lo mthelela na kukhetho oluzayo?
Mina ngibona ngathi lokhu kuzakwenza ukuthi kube lo mahluko kancinyane esigabeni sokuthi ama-Republicans akhangela njani undodalo uTrump. Ula masapota zakhe wona la amalutshwane ngoba nxa ungakhangela kuhle kuhle zibili yona i-Republican Party ayisibo bonke abasekela lokhu izibudla umhlangu lobu bukaTrump. I-30% yabo yiyo kusekelayo lokhu. So kuzabonakala khona luphana. Mina engathi ngumelele sibili nxa sonke lapha esizakubukela ngama primaries ama Republican na sebemphikisa lapha no Trump abanye labo sebefuna ukungena ukuthi ba electwe babe ngo president ngibona ngathi ngona bezajelana abakudle ebusika khona phansi ngoba babemsekela phela kabazange bamsole entweni yonale ayingenayo manje kathezi ke njengoba kuzabuya labo sebekufuna phela isikhundla zona siya sizabona ke khona ngona bezajelana ngona bezajelana wonke ababekufihlelana khona lapha so mbona ngathi kuzaba le effect sibili okwinto lokhu ngoba ngithe ngiyakhangela i-television yabo le okuthiwa yi-Fox 4 for the first time bakhangele wonke ukuthathwa kwakhe uTrump bekubroadcaster umhlaba wonke.
Hayi, siyabonga mnumzana Raphael Mthombeni esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande.